Embikweni wayo wonyanga ezisithupha zakuqala zalo nyaka, iZimra ithi ibuthanisa amadola edlula ibhiliyoni lengxenye $1.65 billion, okuyimali ehle ngesilinganiso sokuyishiyagalolunye ekhulwini 9.31% kula nyaka enye, kubangelwayo kungaqhubeka kuhle komnotho. Isithu sokudingakala ukuvuselela umnotho kusetshenziswa imisebenzi yokulima isekelwa ngokugcweleyo. Ocubungule zombusazi umnumzana Masimba Kutshera uthi iZimra isizama ukukhumbuza uhulumente ukuba ethathe amanyathelo okulungisisa lolu daba ngendlela engenza ukuba iqhube imisebenzi yayo kakuhle.
Yikho be sithi bona bekhuthaza ukuthi aloba uhulumende azama ukubona ukuthi angaza amaqhinga abantu ukuthi acreate imisebenzi eminingi engenza ukuthi kube le zimali eziningi ezizangena ku-fiscus. IZimra ngamafitshane itsho ukuthi i-economy ayisebenzi kahle.
Emalini yemithelo yabantu makhaza, iZimra ithi kube lokwehla kwesilinganiso sokuyisithupha ekhulwini 6.26% kuqathaniswa lebuthaniswe ngesikhathi esifanayo nyakenye, kubangela ukulahlekelwa umsebenzi kwabantu lokwehliselwa kwabo iholo. Isithi ukuvuselela kwezomnotho ngokulima kungavula imisebenzi emitsha. Ocubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umsebenzi onje ngokakhulumende.
Ama-policies akahulumende aqondane le-agriculture kasuza enze ngoba into zama-title deeds, ama-property rights aku-agriculture kahugi imali ukuthi ingene ku-agriculture. So ama-policies akhona seqondane lohulumende ngokwakhe. Laba abakholektha imithelo laba bona vele imisebenzi yabo yokukholektha nje imithelo. So kutshengisela vele indlela ezenzwa ezibuswa iZANU-PF kuhlangene nje kuphela. Abemithelo kabayenze kwemithelo uhulumende, ama-minister aqondane le agriculture, le industry, le commerce, yibo abafanele baqondane lo daba lokuthi imithetho yakhona ilungisiswe.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa wazise kunsukwane esanda kwedlula ukuba uhulumende sesebenzisa indlela ye-command agriculture njalo ekhangelele ukuthola isivuno esingcono esikhangelelwe ukwenelana lozulu weZimbabwe, kuphinde kusale omunye umumbu ngaphezulu ongagcinwa eziphaleni zakuleli. Ungwenya kodwa uthi lokhu kungaphathisa uzulu okwesikhatshana ngoba kungasimsebenzi kahulumende wokulimela abantu, okumele wenziwe ngabantu makhaza labalimi abalolwazi olugcweleyo.
Uhulumende wethu belugogekile ukucabanga wakhe. Umsebenzi kahulumende ngokulungisisa imithetho yokulima ukuze ihuge abantu abakwazi ukulima bezolima bona ngabe imithetho. Yikho sithiwa kuthiwa khona kulama legislators balungisa imithetho. Lokho ukuthi bathatha amapikile amashabele befuqa abantu amayouth labantwana besihamba lelima bengafuni, siyi-violation yamalungelo. Yikho kwenziwa ngumawesetonga kucina sibulala abantu abaningi.
IZimra ithi okumangalisayo ukuthi liyanda inani labantu abakhanya bephila impilo yaphezulu besakha izindlu ezimangalisayo behamba langezimota zakulezi nsuku. Yona imithelo isehla kangaka, bethi amabhizimusi amakhulu alezikwelete labo ezifika kuzigidi ezedlula amakhulu ayisikhombisa zamadola $750.16 million, bethi kuqakathekile ukuba ilizwe lilwisane lomkhuba omubi wokufumbathisana kulokukhuluma ngakho kuphela kungelanyathelo elithathwayo. Uhulumende usolwa ngokungalaleli amacebo anje okugcina kuphazamisa intuthuko yomnotho elizweni. Ngimela iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.